Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 9 kuMfumfu 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Laba bazalile ukuhamba emsebenzini. Ngekomunisti base Zimbabwe la inzeso injeli uti sebe shayisa labo sebe buyele njini. Ngoba besuwe zoma bomba mangila hapa nyarengwezo patisa yari nyarenga izo mabuziti achaya kachazi.
Iqhubekela phambili impi ephakathi kwe-Israel le-Palestine osekubulewe abantu abedlula inkulungwane. Usegula umnumzana Job Scala oselesikhathi eside evalelwe ejele. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthe leZimbabwe seluthuthukisile inhlelo kwezempilakahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibutho lakwele Israel selihlasele ePalestine ngamandla osekufe abantu abafika ingxenye enkulungwane 500 selokhu kuqhamuke impile ngomgqibelo. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Israel selisebenzisa indizamtshina ezithwala imibhobho njalo lama-missiles eliwaphosa elandelana ukwenzela ukunqoba iHamas etshaye phansi ngenduku isithi iza kwenza izimanga lonyaka. Umnumzana Benjamin Netanyahu, umkhokheli wakwele Israel, uthi kumele iHamas esibulele abantu bakulelo lizwe abangamakhulu ayisikhombisa yehlulwe njalo ilizwe lakhe lihluthune iPalestine okwesikhatshana. Sekulimele abantu abafika inkulungwane ezimbili ePalestine lakwele Israel lapho abalokhu belisana leHamas engene belibele. Uhulumende wakwele Melika uthi kulezi zalane zakulele lizwe ezine ezibulewe empinile. Abanye njalo ngabadabuka kwele Bilitane, eFrance, eNepal, eThailand lakwele Ukraine. Kulezi zalane zakwele Zimbabwe ezisebenza kwele Israel ezithi sibi kakhulu isimo sezomvikela kulelo lizwe. UGibbs Dube oweStudio 7 uxoxa ngodaba lolu lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ohlala eTel Aviv.
Ngile kuseni njengansuku zonke avuka nje ngoba 5 ngizitshela ukuthi hayi maybe namhlanje kungcono ukuba izolo. Ngithe ngifika ngiqale train station ngivele kahle kahle ngisebenzi i-train manje emsebenzi. Ngase ngathola le yami lapho engiyakhona ngoba mina lapho engisebenzela khona i-direction le engapho kuyikho lapho kube le-problem khona kakhulu. So ngaphuma ke-train station ngazama i-bus stop. Amabhasi ayalelokhu postpone. Ngagcina ngizibuyele le ndlini after 2 hours ngihleli lapho e-bus stop nabanye abantu labo bagcina bekhalala bebuyele endlini. So laba bazamile ukuhamba emsebenzini ngekomunisti baseZimbabwe la inzeso injeli ukuthi sebe shayisa labo sebe buyele endlini. Ngoba besuwe zoma bomba mangila hapa nyarengwezwa patisa yari nyarenga izo mabuziti achaya kachani. Kule bum bum liyanya busizi ukuthi kule nto eyenzakalayo. Then ifayiri ngiyizwa kuphela mayi aletha wena oseduzane kuyikuthi i-threat iseduzane la. So since yena ube ngale ngeze sengitshela ukuthi sokunzima kase siyehle kasebhasini siyehle sigijima. So kushaya ama-rockets lapha sokunzima emoyeni. So okwanamhlanje mina ngesibekile vele emsebenzini but labo basheshe bathayisa bona labade ngami emsebenzini namhlanje.
So singathi-ke nxa sikhangela uhulumende-ke uthini namhlanje?
Uhulumende namhlanje igqugquzela kakhulu ukuthi sihlale ezindlini ngoba bengibona i-news lokhu ziphophapha lapha ukuthi balokhu bebadobha kancane kancane abafana laba bama-Arabhu laba kade bengenile ngapha. Into enhle nje ukuthi babathole bengakayenzi umonakalo noma yini akade beyiplanile basheshe bababamba kodwa abakhi ukuthi sebebabambe bonke. Yikho belokhu begqugquzela ukuthi sihlale ezindlini sikhiye singavukeli abantu esingabaziyo. So bona ayikhanya bayasebenza mpela namhlanje ngengezwa ukuthi kuba nje abanye duzane ngani khona phela phemhlana khona so ukuthi hayi bayazama bayasebenza nezethembe bona nje kuphela.
Ye uma ungayi emsebenzini kujoni phela kumele ubhadale imali yokuhlala khona phela lapho khona kumele uthenge ukudla lokunye kujoni kuwe khona.
Koko kunje kuyafana langesikhathi se-lockdown ese-corona zazithuneka sile imali zokubhadala lapho esihlala khona so kusithi lathi kumele sithembe nje kunkulunkulu ukuthi iviki lezayo kuzosebenzeka kube nje ilosi yeviki leyo ngoba vele le msebenzini abantu bahlele ezinzini angithi makunje abantu abasengozini kakhulu ngamajuda abayibo abenikazi bemisebenzi yethu so yibo kumele basale ezindlini kakhulu ngoba laba abantu mabehlangana labo uthole ukuthi bahlangana laye yena uyedwa bona baningi eyi umonakalo wakhona uba mkhulu so labo mabehlele ezindlini thina lathi kumele sihlale ezindlini asikwazi ukusebenza labo mabengasebenzi so sesithemba nje ukuthi bona laba abayibo abanikazi bezindawo esihlala kuzo bazozwisisa ngoba vele ngapha kahle kahle yona liviki yiyo esibhadala ngayo indawo zokuhlala.
Unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ngodabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele Israel uxoxa lo Gibbs Dube eseTel Aviv. Kusenjalo abenhlangothi ezijiyeneyo eZimbabwe batshengisa ukukhathazeka kwabo ngombango we-Israel le-Palestine osule minyaka eminengi ukhona osuvuke njalo ngemva kokuba iqembu le-Hamas liqale ukuhlasela okubangele ukuthi ele-Israel liphindisele ngokwesivanga esiphezulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo. Umnumzana Job Scala oyebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change oselenyanga ezedlula ezilichumi lanhlanu esejele emelele ukuthonisiswa kwecala lokutshotshozela udlakela kubikwa eseleminyaka yonke eseleviki yonke egula. Umnumzana Freddy Masarevu isikhulumeli sika Scala uthi udokotela wemuli yakhe uhambe wayamhlola namuhla eChikurubi Maximum Security Prison okuyinto etshengisela ukuthi ngemva kokuhlolwa kakhe kuveze ukuthi ube ngumuntu obegula isisu sibuhlungu njalo kutshengisela ukuthi iBP yakhe ibiphezulu njalo kuthiwa useleviki yonke engumuntu obe sithi nxa esiya ngaphandle ekhupha ingcekeza elegazi.
Sikala vanga vasiri kunzwa mushe kwemazuva 7 apfuura ava asi vakatanga kunzwa senge vanobatikana stereki mazuva maviri.
Umnumzana Job Sikala ubengezwa kuhle kwamalanga ayisikhombisa kodwa umkhuhlane umlalise phansi kwamalanga amabili edlileyo. Sihambele odokotela esikurubhi ukuze umnumzana Sikhala ahlolwe. Siphiwe imvumo yokuthi simbone njalo udokotela wamhlola iBP yakhe ilikhwelile njalo ekhupha ingcekeza elegazi.
Unawo kabachinzi vane BP yakakwira zvakanyanya uyezve vakunzi vanga vachibuditsa tsvina ine ropa umtaruwawo kwemazuva 7 adarika aya saka zviropa izvi ndozvanga zvatifundutsa.
Lo ngumnumzana Freddy Masarirevu isikhulumeli sikamnumzana Job Sikala obexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Istudio 7 alinelisanga ukuthinta isikhulumeli sohlangothi lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services njengoba imibuzo ethunyeliweyo ibingakaphendulwa. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi eZimbabwe selithuthukisile inhlelo kwezempila kahle njalo umzekeliso yokuthi inani labesifazane abafanxa bebeletha selehlile. Ukhulumela amazwe evula ngokusemthethweni umhlangano osaqhubeka eVictoria Falls oqhutshwa ndawonye lezinye inhlanganiso ezigoqela e-United Nations Population Development Fund. Kubikwa kuphatheke amazwe angamachumi amabili kulumhlangano okhangelele ukugqitshwa kusasa. Umphathintambo kahulumende eMathabeleland North umnumzana Richard Moyo owethule umbiko olandulele okamongameli Emmerson Mnangagwa kulumhlangano uchasisa okuningi ngawo kungxoxo ayixhube lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7.
I'mithi ngiyangibona ibiqakatheke kakhulu dadewethu and ubekubuya amazwe afika 20 ama-ministers angikhona labanye abamele ama-ministers and bekudiscusswa ngendaba zona ezizokuthi kungathelelwana umkhuhlane from kumama kusiye emntwaneni khona kokwama-family planning ngento ezinjalo nje so ziningi izinto abebekhuluma ngazo ezibhadelane le mpilakahle so ngibona ngani i-meeting le ibiqakatheke kakhulu ngoba amazwe wonke alangu-20 bebekhuluma ngembono etshiyeneyo kuboniswana i-conference yangibona iqalise nge-Saturday izagcina kusasa yona namhla ubona upresident ubezoyi-officiata ukuthi iqale ukuthi ivule i-conference yangikhona then ama-ministers abebekhona yona ubonile umama ulokhuzeni we-South Africa and lamanye ama-ministers avela kwamanye amazwe e-China lama-deputy ministers avela emazweni atshiyeneyo lama-representatives avela emazweni atshiyeneyo zonke izikhulumeni eziqalise ukukhuluma izolo abanye ngabakhulume namhla after official opening abanye bazakhuluma kusasa
kusasa likhangelela ukuthi kuyabe kuhlafunwana
ya kusasa uminister in charge uMombe Shora uyosele ukhona ngale mina uwawuthe sesuka la migijimele eHarare lenye imeeting eHarare nguyo khona nguyo wazi ukuthi line lapho yangkhona yakusasa izabe imenjani
kodwa okukhulunywe izolo lakho bekumqoka
bekuqhakatheke kakhulu kakhulu ngoba izimfundiso lokuncetsana lamacebo efunding zama khona ukuvikela umntwana tumaza ukuthi ama funders angkhona ukuthi kuqhubeke lokho bebebisa izinto ezinjalo kuma African countries la khona kuwe family planning ukuthi kube lokona la malokho zena ama NGOs or ama partners ancetsayo continue lamanye abuya on board to assist ama African countries
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende omele isigaba seMathabeleland North obekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga oweStudio 7. Amenhlangothi ezithiyeneyo eZimbabwe batshengisa ukukhathazeka kwabo ngombango we-Israel le-Palestine osile minyaka eminingi ukhona osovuke njalo ngemva kokuba iqembu le-Hamas liqale ukuhlasela okubangele ukuthi le-Israel liphindisele ngokwesibanga esiphezulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lithi okwenzakalayo kuyethusa njengoba impilo zabantu zitshabalala mahlayana ngenxa yalombango osuvukile njalo phakathi kwamazwe omabili la. Bathe okudanisayo ukuthi sokusifa abantu makhaza abagoqela abantwana labesifazane. Umnumzana Teddy Ncube, ingcwethe ecubungula ubudlelwano bamazwe, uthi lolu ludaba olwaziwayo njalo seludonse iminyaka eminingi lungalungisiswanga labamazwe womhlaba bengazihluphi ukululungisisa.
Lokhu kutshengisa kakhulu esingakuthi failure of diplomacy ngoba udaba lolu luphakathi kwePalestine le-Israel ludaba kade lukhona okweminyaka eminingi njalo ludaba kade luyaziwa ngabezombusazwe ethe global scale esingathi ngabo United Nations esingathi ngamanye nje amabodies achiyetshiyeneyo kodwa bekwazi ukuthi kulohlupho olunjalo abala nto abayenzileyo ukuncedisa kakhulu le-Palestine abayiba sebebone kungcono ukuthi bathathe umthetho bawubeka ezandleni zabo ukuthi bazikhulule kuhulumende oncindezelwe uhulumende we-Israel.
Umnumzana Ncube ongumcebisi kunhlanganiso ye-Leaders for Africa Network wengeze esithi lokhu bekungafanelanga kwenzakale ngoba kulezinye indlela zokukhulumisana phakathi kwamazwe omabili kodwa kwaswelakala ukuzinikela kwabezombusazwe
ikakhulukazi kwamanye amazwe ukuthi bancedise bona labo esingathi ngama-victims. I-political will yona leyo ungabi khona kwayo yikho sokulethela oluhluphe sesilalo kodwa kuyisifundo futhi kakhulu ukuthi i-conflict akumelanga ihlale ize imachuwe to i-stage yona le sifike kiyo silezi ndawo eziningi ezilo hlupho oluphosa lufanele layona leyo ukuthi kuzagcina kufika ku-armed conflict nxa abantu abayibo abakhangelelwe ukuthi bayenze something bengasayenzanga lutho. Kuhle kakhulu ukuthi bekuthathe njenge-lesson bekusebenzise ngoba silamanye amazwe ayiwo futhi njalo alohlupho lonalolu.
Intatheli zindaba umnumzana Tendai Makaripe oyingcwethi yecubungula ezombusazwe ezimele kanye lezobudlelwano bamazwe uthi lokho okwenzakale phakathi kwamazwe amabili la yisibonelo sokuthukuthela lokuphelelwa kwabantu basePalestine.
Since 1948, Palestine has been on the receiving end with Israel grabbing land, killing Palestinian civilians, among other things.
Ukusukela ngo-1948, iPalestine ihlezi igcwalise amagabhavuzayo i-Israel, ihluthuna umhlabathi, ibulala izizalwane zasePalestine lokunye okuningi-ningi. IHamas ikubone kufanele ukuthi kuthathwe amanyathelo, kakhulukazi uma kunanzelelwa ukuthi akukho okuningi obekusenziwa ngamazwe omhlaba ukuxazulula inkinga le.
Omunye wabaphatheka kumikhankaso yombuso kaZulu, umnumzana Charles Inyoni, ugcizelele esithi kuyadanisa kakhulu osekusenzakala phakathi kwamazwe omabili la.
Kuqakathekile ukuthi amalungelo abuZulu kaPalestine lawo arespekthwe njalo baphiwe okuhle abakukhangelelayo, ngoba ukuthi betshone belwisana ngendaba ezokholo akusizi lutho njalo akuncedi.
Isikhulumeli kubandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi isifiso sabo yikuthi kube lokuthula phakathi kwePalestine le-Israel.
Siyakhuleka lokukhuthaza United Nations lamanye amazwe makhulu ukuthi ancedise ukuthi amazwe lawa amabili akhulumisane, bemise impi enzakala phakathi kwamazwe lawa, bakhulumisane balethe ukuthula lobudlelwano phakathi kwe-Israel leHamas.
Umqondisi wenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu eZimbabwe, Christian Alliance, umfundisi uSeni Spanda, uthi ngabe kuba lokunanzelela okukhulu nxazombili ukuze impile ingagcini isingeme emethekayo.
Ngoba siyananzelela ukuthi kulamanye amazwe asemaceleni, asemngceleni we-Israel, angagcina ethelela engenela lindaba. Sikhangelo Lebanon, kulabo Iran, bengangenela lindaba sibona iMelika, lamanye amazwe angeka meceleni ngenxa yokuthi iMelika ilesifungo sokuvikela i-Israel. Thina ngapha njengamaKristu siyaqhubeka phambili sithandazela ukuthi kube nokuthula njalo ke kungalahleki impilo zabantu.
Umfundisi Raymond Motsi webandla le-Baptist Church njalo engokhankasela ukuhlalisana ngokuthula uthi udaba lwePalestine le-Israel ludinga ukuthi kuhlalisanwe phansi, kukhulunywe ukuze lulungisiswe.
Akulanye into Amerika engangenela isapota Israel, akusoze kutshintshe lutho. Ama-Arabhu bangenela besapota ama-Palestine, akusoze kutshintshe lutho.
Besingakatholi umbiko ovela kuhulumende ngalolu daba njengoba isikhulumeli sogatsha lobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Leviti Mgejo ethe uhulumende kakethuli umbiko wakhe. Umphathintambo walolu gatsha u-ambassador Frederick Shaba ubengenelisi ukukhulumisana lalomsakazo njengoba bekuthiwa usemhlanganweni. Umnumzana Farai Marapira obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF uthi bafisa ukuba ele-Israel labe-Palestine bakhumisane umlotha. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abaningi kwele Cameroon ababulewe ziphophoma zamanzi. Ele-Gabon lithi lizasebenzisa kuhle imali eyayitshontshwe ngowaye ngumongameli umnumzana Ali Bongo ifike izigidi ezilitshumi, i-$10 million United States dollars, lezimota ezilohlonzi lwaphezulu lokunye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abantwana bezikolo ezimbalwa, amakansila, ababalisi labamele inhlanganiso ye Straight Out of Mpopoma namuhla babethe kwaqa enkulumane primary school lapho bekukhuthazwa ukuba abatsha bengathathi izidakamizwa. Bekile midlalo etshiyeneyo, kudliwa njalo abantu becebisana ngendlela zokulwisana lezidakamizwa ezikhathaza uZulu. kubika uAnastasia Ndlovu.
Unkosazana Eugene Sibanda ilunga le Straight Outer Mpophoma eyabunjwa ngabadabuka kwele Zimbabwe abahlala kwele Melika uthi balimukisa abantwana ngengozi yokuthatha izidakamizwa.
Uhlelo esilalo lwe drug intervention isiyenza sikhangele kakhulu abantwana abangabafana.
Umzali ohlala eMpophoma unkosazana Nyaradzo Munandi uthi inengi labazali likhathazekile ngenani labafundi abathatha izidakamizwa.
Njengabazali kuyasithwalisa nzima ngoba i-control yangkhona iphumela phandle, iqalela phandle, ibuyele futhi phandle ngoba baya bekuthatha bekuthathela phandle. But bakwenza phandle ugcine kuzolimaza thina abazali ezindlini. Esingakukhalela ukuthi kungatholakala indlela yokuthi kuvalwe lapho kuvuleke khona okwenza kungene lezo zidakamizwa.
Umsekeli kameya wakoBulawayo uMnumzana Donaldson Mabutho ucele usizo kunhlanganiso zomhlaba ukuba zibasize ekulimukiseni lekumelaneni lokuthathwa kwezidakamizwa eZimbabwe.
Thina njengecouncil bakithi siya kuthaza abazali, ababalisi, wonke umuntu nje okhona ongasincedisa ukuthi sikhulise abantwana bethu ngendlela eqondileyo. Abantwana bethu sebephakathi kwezidakamizwa at a very, very, very small age. Kuyinto edabulisa inhliziyo. And thina sisebenza le community, sisebenza lamapolisa, abafundisi, lamanye ama-key stakeholders phakathi komuzi. Sithi hayi ngezidakamizwa bantu bakithi, xolelani abantwana bekhule kuhle.
Amapolisa eZimbabwe lawo alwisana lokuthathwa kwezidakamizwa. USergeant Doreen Mudzimu uthi inani labathatha izidakamizwa liyanda kwele Zimbabwe.
Intengo zona vele zilungiswe ngani? Zilungiswe nge-ethanol. I-ethanol is not for human consumption.
Isizalwane seMpophoma uTime Bonali uthi kuqakathekile ukulimukisa abatsha ngobubi bezidakamizwa.
Sizabukufundisa abantwana ukuthi bebone ububi bamadrugs.
Okunye okuthwalise nzima abantwana butshwala okuthiwa injengo. Inani labantwana abathatha izidakamizwa eZimbabwe liyakhuphuka njalo lezibhedlela ezigcina abantwana abaphambana ingqondo kulandela ukuthatha izidakamizwa loba nje uhulumende engakhuphi inani eliyilo abafundi abadinga ukwelatshwa ngemva kokuthatha izidakamizwa. Inhlanganiso yamazwe omhlaba yezempilakahle iWorld Health Organization ithi abantwana abaphambana ingqondo ngemva kokuthatha izidakamizwa kuzwekazi leAfrika liphakathi kwabantwana abaleminyaka engamachumi amahlanu kusiya phose amachumi amabili 19 banatha kakhulu okudakayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Usomlomo wedale lePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda ukhuthaza abameli bePhalamende ukuba bengayi kuleyo ndawo bafike bethule zwi. UMdenda uthi uqathekile ukuba bekhulume edaleleli ngakho konke okwethulwa ngabanye babo lokufiswa nguZulu. UMlondolozi Ndlovu usethulela loludaba.
UMnumzana Mdenda wethule lokhu emhlanganweni awuqhube namhla lamalunga edale lePhalamende asanda ukukhethwa nguZulu aselungiselela ukuqhuba umsebenzi wabo.
Another acronymy of MPs, missing persons. Missing persons.
Abantu abangavula umlomo bayafana nje labantu abangatholakali eParliamente. Esikhathini sesemuva bekulabantu abaningi abakade bengavula umlomo wabo eParliamente abazange batsho lutho ngitsho.
Ekhuluma ngokwethulwe ngumnumzana Mdenda, umnumzana Gift Othalo Siziba omele ichabalala edayile eParliamente njalo ekubandla leCitizens Coalition for Change uthi amalunga abo azakhuluma ngokuhlupha uZulu.
IParliament umsebenzi wayo ikubhala komthetho. So ukubhala komthetho ukuqathela ukuthi abantu bonke abangena eParliament bedibhethe lokudiscussa lokubonisana imilandu yabo. Ngenxa yokuthi umuntu unxa ephiwe umsebenzi omutsha kufanele abe lolwazi ukubana what is expected of him or her.
Umnumzana Daniel Mackenzie Ncube omele ijombe enkabazwe uthi kuqakathekile ukukhuluma mayelana lokufiswa nguZulu.
Ngakho uhlelo lolu nolokufundisa ukwenzela ukuthi babe lenqondo ezijulileyo emsebenzini wememba wepalamende.
Baningi abameli bedale lephalamende ababikwa ukuba lokhu bangena kuleyo ndawo abazange bethule lutho. Ugwalo olujulileyo olulotshwa lidale leli olwe-Hansard lubika ukuba abantu laba bagoqela unkosikazi Gertrude Chibagu, umnumzana Richard Musiwa owemtoko, umnumzana Tongai Moyo owe-Harare South, unkosikazi Judith Tobaiwa owekhwekhwe Central labanye. Asenelisanga ukukhuluma la malunga la ngoba abengaphendula umakhalekhukhwini. Unkosikazi Chibagu owebandla le-ZANU-PF uthi okunye okwenza bengakhuluma edale ephalamende kuba kwesinye isikhathi amabizo abo awaqanjwa ngusomlomo.
Ngakhona kuri kukondupita andithi unoda kuti mhaini unofanira kuti vanhu kutaura wamuparamenda kaisusu tinoda kutoti titaura hazvina takaipa.
Nxa sikhuluma ngendaba yokukhuluma ephalamende kumele sikhulume ephalamende. Siyabe sifuna ukukhuluma ephalamende kodwa kabasiqambi amabizo egcina sibeka izandla phansi.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Herbert Jamuka osebenza lebandla le-People's Unit of Zimbabwe kodwa okhuluma ezimele uthi kuqakathekile ukuba amabandla afundise abameli bawo ukuze babe lesibindi sokukhuluma ephalamende.
Silayo iproblem apha elizweni lethu leZimbabwe lama-MPs avotelwayo nabantwana beZimbabwe. Ama-MPs lawa aneproblem, especially ephalamende, abakhulumi, bayafika bathathe izithulo bahlale bathule, ababuyeli futhi kunalezo ndawo babevotelwa kuzo.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Live Talk namuhla sixoxa ngezombusazwe zakwele Zimbabwe lokwenzakala eMiddle East lapho okulempi phakathi kwele Israel lePalestine. Lapho esibone kulabantu abane singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Iqhubekela phambili impi phakathi kwe-Israel le-Palestine osekubulewe abantu abedlula inkulungwane i-1200. Usegula umnumzana Job Sikala oselesikhathi eside evalelwe ejele. Kukanti umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi eleZimbabwe seluthuthukisile inhlelo kwezempila kahle. Lapho ekhuluma esemhlanganweni oqhubekela aphambili eVictoria Falls ongumhlangano oqoqwe inhlanganiso ye-United Nations ongumhlangano okhangela indaba ezichiyachiyeneyo oqhubekela phambili eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguThabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.